Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla 7 Ntolanja 2025 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Sinethemba ukuba nawo soze kufike kutheni iRwanda neSouth Africa kugcine kulwisana.
Ukhutshwa umhlangano we-Stadic le-East Africa Community wokuhlolisisa impi esabekayo kwele-DRC. Abaphikisayo bathi kumele abantu beZimbabwe bengavumi ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Sizalethulela ezomculo kuhlelo Woza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhutshwa umhlangano we-SADC le-East Africa Community wokuhlolisisa impi esabekayo kwele-DRC. UMongameli Emmerson Mnangagwa ngomunye wabakhokheli abasemhlanganweni lo eTanzania namhla ukuhlolisiswa khona ukulwisana kwabahlamuki be-M23 lebutho le-DRC. I-M23 isithuthune idolobho le-Goma njalo ithi lakho ukuyahlasela eKinshasa. Umhlangano lo ukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, lo mongameli William Ruto, onguye okhokhela umanyano we-East Africa Community. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lomnumzana Mlungisi Dube, olandela ezombusazwe ezimele.
Hayi, mina ngibona ngathi udaba lolu ludaba ongathi lunzima kakhulu ngoba sibe sibona esingathi kunyuzi la ama-analysi labanye abakwaziyo ukuthi kuhamba njani bekhuluma ngendaba yokuthi ukulwa lokhu kubangelwa ukuthi uhulumende we-DRC uvalela phandle abantu abanye abe-DRC abohlobo abahlobene nabe-Rwanda besithi asiyo bakhonapho bebavalela phandle amathuba okwenzela kube lokulwa lokhu. Njalo sike sazwa umongameli we-Rwanda uKagame ekhuluma ukubana indaba le ekhona e-DRC M23 abantu be-DRC uhulumende we-DRC kumele khulumisane lalaba abantu singathi begcwalise kumbe bebalalele kuzikhalazo zabo ezikhona mhlawumbe okwenze baze bagcina sebesithi belwe indaba yokuthi babona ngathi abalalelwa. So ngakho silethemba ngoba sonke sinje se-Africa sikhathazekile nxa sibona kulokulwa khona ngale kuchithakala imphefumulo abantu bengahlalisekanga kuhle. Ngakho silethemba ukubana uhulumende we-DRC uzabe lokuthi ezwisise ekhulumisane lalaba abahlamuki, lalaba abahlamuki ngaso kugcwalisiwe lokhu abakukhalelayo silethemba ukuthi bazamika phansi izikhali izwe libe lokuthula.
Ye, loba kunjalo Dube, siyabona ukuthi uKagame lo Ramaphosa ngani bebephosana naqatha ngakhonokho, pho baza kuphatha njani khonokho?
Hayi, sithemba ukubana ohulumende bobabili banabo kakhulu ngoba uKagame ngasimkhangele ungathi umuntu onguntando kayiphikiswa, kodwa-ke at least e-South Africa uRamaphosa umuntu ophuma ecountryni esingathi one of the most democratic countries esilawo e-Africa. Sithemba ukubana kuzabe lokukhulumisana ukhumisane umlota. Njalo sibe sizwa la kumahungahunga angathi ibutho le-South Africa ngemva kokuthi kube la masosha afika 14 or so afayo sebefuna ukuthi kakhulu eMalawi already besikhulumile ukuthi izaphuma le-South Africa angathi kule kungahunga lokuthi lifuna ukuthi iphume khonapho ku-peacekeeping mission ekhona ngale. Ngakho silethemba ukubana soze kufike kutheni iRwanda le-South Africa kugcine kulwisana.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandele zombusazwe ezimele wexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Abaphikisayo bathi kumele abantu beZimbabwe bengavumi ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kulabathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso ukuze uMnangagwa iqhubekele phambili esembusweni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu.
kulikazo elikhulu ukubonakala umuntu owajontsha ukhetho waqhubeka njalo ongumuntu obesebukhokheleni kwelizwe kusukela ngo-1980 esisa ukuqhubeka ekhokhela elizwe kodwa kungela mpumela ebonisekayo ukuthi umuntu uyingcitshi njalo uyazi ukukhokhela abantu. Now iphutha leli silibona ngoba inhloso yakhe lubaba ayisiyo ukwenzela abantu kuhle, cha inhloso yakhe ngeyokuthi yena labantu bakhe lezihlobo zakhe zikhone ukuthatha umnotho welizwe benothe abantu behlupheka. Lokhu kulihlazo elikhulu njalo abantu baseZimbabwe okumele basukume bekwale. Abantu beZimbabwe kumele bekwale not because ubudlongudlongu bezanu PF ubulani lathi kodwa ngoba konke okwenzakala ekubandla elibusayo kuyathinta uzulu wonke jikelele. So kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu baseZimbabwe siphakame sikwale lokho ngoba siyazi ukuthi lapho siya khona lo mnankagwa labantu abakhe lezihlobo zakhe akula kukhanya.
Ye khonapho ke singathi liza kuvimba njani khonokho, kulendlela yokuthi lingakubamba sithi hayi lokho sesikumisa kungaba njani.
Umkhosi suqalile phakathi kwebandla lezanu PF, umkhosi suqalile kumabandla aphikisayo. Uzananzelela ukuthi thina njengezaphu lathi umongameli wethu uSibangelizwe Nkomo uphumile emalangeni esitsho ukuthi thina njengezaphu siyakwala lokho njalo engaqhubeka ngayo lento yena umnankagwa kuzamele sisebenzise zonke indlela ezokuthi abantu baseZimbabwe baphakame beyale lo msangano owenziwa ngumnankagwa labantu bakhe.
Ye kodwa nxa singabuza sile ukuthi kona ubonani kuyaphumani khonapho angabuyela yini kungajawu 2028 kumbe kuvele kuzayehlula ngamafutshane.
Ngowami umbono personally njengomsongelwa kaNdlovu angiboni kusenzakala lokho ngoba emthethweni ku-constitution ukuthi akhone ukuthi kuphumelele izifiso zakhe kulomqanso omkhulu kakhulu legally njalo emthethweni. Kodwa-ke abantu baseZimbabwe sebabona ihlazo esalenzelwa ngoRobert Mugabe ebuse waze wahlala laku-wheelchair ebuse waze wakhohlwa lokuthi ungubani igama lakhe. Abantu sebabona ububi bento enjalo njalo abantu baseZimbabwe ngibona ingani mina bazasukuma njengoba sebeqalile ukukhonona lokulwisana lento le extension yeterm. Kodwa i-extension yodwa akusiyinkinga, inkinga enkulu ukuthi ezomnotho imisebenzi yabantu economy le general yiyo ezafosa abantu baseZimbabwe ukuthi bakwale ngoba abantu bahluphekile.
Lo ngumnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF.
Thina esikufisayo lesikukhangeleleyo ikubana ngabe sonke siyama udaba lolu sike sikhangele ngezomkonomi ngoba asike sihlala siku-political gear sifuze sike singene ku-developmental gear. Lokhu asikukhangeleni ngo-2027 sesisondele eduzane lokuphela kwe-term eka-2028 leyi.
Akuchazise khonapho Juma sizwe ukuthi uthini lapho.
Nxa sesifike lapho-ke sesingakhulumisana-ke ukubana kuyaqhutshekwa kumbe kwenziwani. Kodwa kwakathesi mina ngibona ngantwa energy yonke esilayo ngabe sifaka ekuzameni ukuvusa izinto eziwiswa ngabomo ukuthi zisebenzele uzulu wonke.
Lo ngumnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Zimbabwe.
Unobhala jikelele wezaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi ngamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa ngumnumzana Matthew Spanda ozithi ngumgcini sihlalo wecele lezaphu elahlamuka kulelo likhokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Singuzaphu sithanda ukucacisa ukuthi izaphu ayila ma-faction. Izaphu kayizange idabukane phakathi. Izaphu iyodwa ikhokhelwa ngubaba uSibangilizwe Nkomo esekelwa ngubaba uDerek Katsenga. Uchalimana wakhona kungubaba uJZT Ndlovu. Unobhala jikile mabhalo nomkhulu kuyini umthulisi Kanana engikhulumayo. Utreasurer ongumgcini ingcebo wethu kungubaba uFrance Ndlovu. Akula enye izaphu ekhokhelwa ngomunye umuntu. Nxa kungaba lomunye elimzwayo ozithi ungumkhokheli wezaphu.
Yee baba Hanana bezweke umnumzana Matthew Spande sithi yena ngomunye wabalawo phela bakhokhela elinye icele lezaphu. Yee khonoko ke ukubona nje.
Uyaba eganga lingavumi ukudukiswa ngabantu. Bakhona yebo siyabezwa abake bayekhothi bezama ukuthi ba ikhothi bafake babe nabakhokheli sebedliwe kuCongress eyenzakala ngo-2021. Cala labo lachithwa ekhothi. Ikhodi yathi hayi ubukhokhelo obukhona buqondile bakhethwa ngendlela eyiyo. Laba asebehamba bezibiza bethi bazinkokheli ikakhulu ubaba kuthiwa nguMatthew Sibanda ozibiza Bhubesi akasuye mkhokheli wezaphu. Umuntu owalwa lezaphu wazoyihambisa ekhodi, umuntu ophikisana leconstitution yezaphu, umuntu ophikisana leCongress yezaphu, umuntu ophikisana lobuholi bezaphu waxotshwa. Usehamba ezenza umkhokheli wezaphu esexotshiwe. Noma esexotshiwe kuzaphu sambiza samcela sathi nxa efuna ukusebenza labanye ibandla lezaphu lizimisele ukuthi kuxolelwane kusetshenzwe kubunjwe inhlanganiso ephilayo ezakhula abantu nabeZimbabwe. Wala wemba phansi.
Lo ngumnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele webandla lezaphu. Kodwa umnumzana Matthew Sibanda uyakuphika lokho.
Hayi into abayikhulumayo ba uDube ufana nje lomuntu oyisipofu uthi khona hayi njengoba wayebona ngesikhathi esabona mayengasabone sefamehlo abesecabanga ukuthi lokhu ayekwenza esabone la mehlo kulokhu kufana kade sokwehlukile. Mina ke izaphu ngumuntu wezaphu ngempela okuthi akufi kwatshintsha lutho. And then othi mina ngisenguyezaphu engikhulumayo ngikhuluma nje ize ngithemba nje ukuthi abuDube akwinsuku zatshwala beza kubona ukuthi mina ngizaphu epheleleyo elabalandeli abakwaziyo into abayifunayo ngezaphu yabo.
Yes.
Ngoba mina kangisuye kudolwana okuthiwa ngifuna ukubulala iculture yepharty yethu eyakhulula leli lizwe kusetshenzela kanzima kangaka. And ngeke ngapha ngakuvumela lokho okwenziwa ngusibani lizwe labantu bakasebebulela iphathi.
Yes, ngathi wena ubambele inye icele sibili lezaphu khonapho sizokutsho njalo.
Ilibambile ngesidukwini elinye icele lezaphu okungabuzwayo okupheleleyo laba abakwaziyo laba abanye bakhe abakwaziyo ababathole ngi-adresi imhlangano yilabo abantu becele lezaphu. Okokuthi nje isikhathi esiningi ngivele ngihamba even emngcwabeni yezaphu sisiyalahla amaqhawe sisiyalahla ama-members ezaphu le team yami befake iregalia lepheleleyo sifike sitavele sigide sibeke iqhawe kumbe sibeke i-social ethu omunye wethu.
Ngomnumzana Matthew Sibanda lilunga lebandla lezaphu ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Siyazikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Elerussia litiliwise iindiza ntshina zawo le-Ukraine ezithwala amabhomba ezibizwa ngokuthi ngama-drones eziningi emadabukakusa. Kukhangelwe ukuba iHamas ikizakhulula abanye abathunjwa kwele-Israel kunsukana ezilandelayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe isizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usethese umthethondaba wamazwe omhlaba weInternational Criminal Court izithesizo zenoto phezu kokuphenyo oluphathelene lamacala linkatolo ethi adalwa ngele-Israel eGaza empini yabo leqembu leHamas. I-ICC ithi ifuna ukubopha umholi we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu. umongameli Trump usayine umthetho izolo wethisa iziphathamandla ze-ICC ezibhatheke kulolu daba izijeziso zenotho esithi zizondayele Israel lele Melika. Amazwe omabili kawesiwo malunga omthethwandaba lo, wona othetha amacala akuqela okubulawa mahlayana kwabantu lezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe zeMelika usucamfundo Mthulisi Mathuthu.
Akumangalisi ngoba ngendlela uTrump isikhaphekhaphe eze ngayo wasayina imithetho eminingi engathi iyasivezela ukuthi yena ujongene ngumbuso wakhe ozayo kwele minyaka lemine, akumangalisi ubevele ebophe umoya. Akusiyonto ayicabange nje kathesi, uvela sengathi into akade vele enayo ekhanda ubefuthelene. Ngakho-ke ubevele ekumelele ukuthi mhla uNetanyahu evakashela kwele Melika yinto nje azozenza lezi, ngoba imithetho yonke ayikusayinile selokhu engenile. Angikholwa lokuthi ukhona ongakholwa ukuthi yinto nje khonkuvela khonapho. Ubevele elo hlelo lwakhona lokuthi yikho afuna ukusebenzisa ukuqinisa udlelwane wakhe le-Israyeli.
Ungathi lokho kulomthelela bani, kuthumela mlayezo bani emhlabeni jikelele, ikakhulu kulabo abakholelwa ku-International Criminal Court?
Ngathi isenzo sikaTrump lesi siletha imlayezo engandijiyene kulabo akade bethembele kuyo i-ICC. Ngathi wenze lokhani ukuthela amanzi ukuthi usezayenza ukuthi abanye abantu bangasakholwa ku-ICC ukuthi imisebenzi eyenzayo, imisebenzi abangayikhangelela ukuthi ngabalethela lokhu singathi i-justice, ngoba labo bazaba lokwesaba okungenza ungavela ngeva kokuba i-ICC layo uma ingadeda. Kubuye ukuthi futhi kuletha umlayezo kula amazwe esingathi ahlukumeza abantu adala lokhu esingathi ngama-human rights violations. Kubalethela intshukuntshu yokuthi baqhukele phambili ngoba besazi ukuthi abantu be-criminal court balokwesaba bathelwe ngumfefezo ngu-Trump. Ngako lokuthi yona ngokwaye ICC sideleleka kalula nje, isiyinkantolo leyana nje ukuthi isisenza igegelela imbuya ichiye labo abakhulu. Ngoba sima sikhangele ukuqaleni vele iyona i-ICC ibile nkinga enkulu yokuthi la amanye amazwe ala usayini ratification ye-Roman Statute kusuka le mva kubo 2002 ngikhona ngale eyayiratifya i-International Criminal Court. Ngakho-ke lokho kwenziwa ngu-Trump kwenza ukuthi kuvele sobala ukuthi khona i-ICC kulalapho engeke iye khona, iyinkantolo yokuyabopha labo abancane. Ngokuthi bethe bona bazabopha kuma ngathi bethe bazajezisa uNetanyahu labantu abakhulu afana labo abamazwe amakhulu afana labe-Russia, bese kuveza ithemba lokuthi mhlawumbe i-ICC singaba yiliyana ikhothi ngathi inkantolo engagegeleli mbuya ebopha nje wonke umuntu odale ububi emhlabeni. Kodwa isenzo sikaTrump sesibisela emuva ukuletha inkantolo sengane akuyinkantolo lenyana nje, asiyonto abantu abangayithemba.
Usukucamfundo Mthulisi Mathuthu ulandele zombusazwe ezimele. Ubexoxa ecingweni lotukamelikomo weStudio 7 eseBhilithani. Singasizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhulumende kaTrump uphikisana kakhulu lobukhokhelo obuncindezela isizwe seCuba, yikho osekwenze ukuthi ugatsha lokudlelana lamanye amazwe luguqule isiqondiso esaseguqula ubudlelwano leCuba esasayinwa uTrump engakangeni embusweni mhlaka 14, kutsho umphathintambo wezokudlelana lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio. Umongameli Donald Trump ngosuku lwakuqala wasayina isiqondiso sokuthi iCuba ihlale ikuluhlu lwamazwe akhuthaza iterrorism ngoba yikho lapho okumele ihlele khona, kutsho umnumzana Rubio. Uhulumende weCuba uhlala esekela abalwa bedlulisa amalawulo, sikhuthaza uhulumende lo ukuthi ame ukusekela ukulwa ukudluliswa amalawulo, njalo ame ukuphathisa ababulali izigebengu ezilungisa amabhomba lezinye ngokudla indawo yokuhlala lemithi izilwane zeCuba zisifa ngendlala njalo zingela mithi. Mhlaka 31 Zibandlela ngasayina ukuthi kubunjwe njalo uluhlu lwamankampani eCuba angavunyelwa ukusebenza emazweni omhlaba, lokhu kumisa ukuthunyelwa kwemali yamankampani ebutho lezinye ingatsha zikahulumende weCuba ezomvikela, kutsho uRubio. Ugatsha lokusebenzela ndawonye lamanye amazwe lufake njalo uluhlu lolu ngenhloso yokumisa imali ethunyelwa kungatsha zikahulumende weCuba ezincindezela uZulu wakulelo njalo zithapha inotho yelizwe. Phezu kokubisela uluhlu obeluvele lukhona, sengeze inkampani ye-Orbit SA esebenza imele ibutho leCuba. Ugatsha lokusebenzela ndawonye lamanye amazwe ludinga ukuthi uhulumende weCuba oncindezela uZulu ajezise njalo luphikisana lokungenela kweleCuba eMelika lakwamanye amazwe omhlaba, kutsho uRubio. Sisekela amalungelo lenkululeko yezizalwane zeCuba njalo sithi kukhululwe izibotshwa zonke ezibotshwe ngenxa yezombusazwe. Isigodlo seMelika eHavana siqhuba imihlangano lemuli zababotshelwe ezombusazwe ukuze bazi ukuthi leMelika liyabasekela, kutsho umnumzana Rubio. Sizinikele kuzizalwane zeCuba njalo sisekela ukujeziswa kwabancindezeli.
Le imibono kahulumende weMelika. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linapha laleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, ndinjani basakazi? Acela ukukhuluma ngendaba le ukuthi yokulungisisa indaba ye-DRC ukuthi kuzaba le meeting, extraordinary meeting ezaba seTanzania. Lo mnankagwa la eza kuya khona le njengoba ungu-chairman weSADC. Kutsho ukuthi lapha fanele ukuthi baqale bakhulume ngendaba kamnankagwa. Ngokuthi lapho bathi M23 ilutha amalokuze nama-minerals e-DRC okwakhathesi. Umnankagwa walutha layo kudala. Layo among laye kumbe M25 bona umnankagwa kumbe M30 ngokuthi leyana yi-M23 kutsho ukuthi umnankagwa yi-M30 yabona. Ngokuthi layo yalutha kwamba ukwaziwa ngama-leaders wonke e-SADC, ukwaziwa ngama-leaders wonke e-Africa ukuthi umnankagwa waluthe DRC. Kati yena indaba ongakhulunywa ngendaba yakhe. Bengakhulumi ngendaba ye-M23 kabaqale bakhulume ngendaba kamnankagwa ukuthi umnankagwa walutha kufanele ukuthi la ubhadale i-DRC, ubuyisele ama-diamonds wathathe DRC. Kufanele ukuthi baqale bakhulume ngumnankagwa ngeluthe ukuqala i-DRC lapha. Bengakhulumi nge-M23.
Yebo, emsakazweni yabeza abantu be-SANPF ogolide bayafika ukuthi lokuxokozela kukhona golide babachuma bakithi. Into okumele liyinanzelele lina bantu be-SANPF ukuthi thina sikhuluma nge-constitution elizwe ukuthi umnankagwa kasangeni ku-second term. Lina nxa lifuna umnankagwa njenge-SANPF limfake ebe ngu-president we-party not elizwe, elizwe basakhwalifaye, basakhwalifaye babachuma labanye bakho khona ngapho. So kumele likunanzelele, likhuluma nje into engasebenziyo ngoba nje iqiniso lalazi ukuthi i-constitution yabantu. Nxa lileyeni e-SANPF lungisani khona ngapho, bese likilikiliza nje abantu nxa besitya basamfuna basamfuni. Lutini SANPF abasamfuni umnankagwa, umgabe sathi sithi thina kasisamfuni. Laliyala lifihla lingaphumela egcekeni, lithe selibonga ukuthi sephuma sinti leqa lathi kaphume kathe sithi umnankagwa kaphume, lithi hayi kaphume ngenxa yokuthi phela bonide ukhulumela isikhwama sakho esakuthi ungakhuluma iqiniso phela heyi ukudla kuyaphuma emlonyeni kulokhu kuvikavika. Kodwa nxa sebemkhipha la uzeqa sisithi hayi vele wayeserong, ayesexhale kakhulu. Hayi siyalazi nabantu bezana ngathi nasisola vele labelisala isithi hayi kanti vele iheli isolani. Kodwa masesifikile isikhathi sangikhona ukuthi sekhitshwa lani selibuya ngapha kulaba bathi kaphume lingamatsotsi. Lina singamatsotsi emathebeleni South vela sisamfuna umnankagwa ngamalami mvukanzulu ngisekhezi kanye khonapha.
Studio 7 basakazi bethu abahle, kubuhlungu esikubonayo, kubuhlungu esikuzwayo okwenzeka ezizalwane zakithi laphayana eBulawayo abathengisa endleleni bethathelwa impahla zabo kabuhlungu. I-ZANU-PF bantu bayithi ayinalo uzwelo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Uhlelo Woza Friday kulivikisi lomculi we-Afro Pop lomdumo wengoma zokholo uStanley Nyathi kodwa ukayenkayi eMatholeni North uxoxa lo ezathisa sibanda weStudio 7.
Ijaha lakomnyama ubambile umfana kamdluli sebhekile okunye okutsha azoliphakulela khona abalaleli. Bakhumbuze abalaleli udakwa ngaphi ekhaya Stanley.
Uyaphansi le nkaya emagusini. Sembuyile njalo le ngoma ezimnandi. Sengikhiphe ezinye ingoma ezimnandi egoqela ingoma ye-Highlander ethi Team Yezwelonke. Ikhona enye ingoma la futhi ethi bambiza ngomalume, ikhuluma ngomalume. Zikhona ezinye zesonto, lezinye ezeculture.
Ngathi umculo wakho uthiwa njuni?
Mina ngicula kakhulu i-afropop. Iphinde futhi ngicule ingoma zokukholwa ezesonto. Ngibuye futhi ngicule ingoma ezeculture lapho sivela khona ezomdabuko.
Nyathi uthanda ubonga abalandeli bakhe abamxhasayo bethenga umculo wakhe.
Ngithanda nje usekelo lweni elilenzayo. Kuyabonakala nje banenganyana abantu abalandeli umculo wami khona ekhasini le-YouTube nakwezinye indawo zonke nje.
Nabafuna uthenga umculo kaStanley Nyathi lewuthola emakhasini ebulenjini be-internet.
Kubo Spotify, Stanley Nyathi, YouTube, Stanley Nyathi, Facebook, Stanley Nyathi, nakuyo yonke indawo kwi-internet. Ungatypa Stanley Nyathi, uyangithola khona lapho.
Besikwethisela uStanley Nyathi ocula i-Afropop lengoma zokholo kuhlelo Woza Woza Friday. Igama lami uJesus Banda, sibe nempelasonto elijulile.
Tata Savumi, Zulwandaba Lamta Smalapa, which is the Tulina Kota, I left Tokyo Island in the Konamande, Okamopi, the Omanama Company, for the Zimbabwe. olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Ibe lempela viki elithukela.